Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka-4 ngembijo 2022, Mr. Justice Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
The election process to be defined by peace. Don't want to end violence. No, we should all say no to violence. We condemn it and give it the uttermost conduct it deserves. Violence is not developmental.
Umsekeli kamongameli welizwe engumsekeli njalo umkhokeli wezanfiyo nizwa nakonstantine chiwenga ukuthaza izizalwane zezimbabwe ukubana zehlukane lo mkhuba wodlakela.
I-average percentage yesemadamu okwakhathesi 59.7%. Sithola ukuthi ngendlela abantu abasebenzisa ngakhona amanzi kuyakhuphuka kubangelwe ukushisa lokhu okukhona.
Ikansile yakubulawa yithi amadamu anathisa leli dolobho alokhu ingagcwalanga, njalo amanzi asetshenziswayo izakhamizi maningi kakhulu. Kule viki uhlelo Woza Fridays lomculo womdumo wamapiyano uBongani Moyo kodwa wahamba ngegama lokucula elithi Gotsotso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsekeli kamongameli welizwe engumsekeli njalo umkhokheli wezanu-PF uMnumzana Constantino Chiwenga ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukubana zehlukane lo mkhuba wodlakela. Esithi amaZimbabwe ngabantu kanye, kungakhathalekile ukubana usekela liphi ibandla lezombusazwe. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abasekeli bezanu-PF bebethe gwaqa lamhlanje emzini wePhumula kobulawayo emhlanganweni werally okukhankasela amalunga ebandla leli ancintisa kukhetho lukamhlaka 26 Mbimbitho olwamabhayi elections obukhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga. Ekhuluma emhlanganweni lo, uChiwenga uthi abantu beZimbabwe bayaziwa njengabantu abathanda ukuthula, njalo ukuba emabandleni ahlukeneyo ezombusazwe kungasiso sizathu sokuthi abomdeni baxabane.
The election process to be defined by peace. Don't want to end violence. No, we should all say no to violence. We condemn it and give it the uttermost conduct it deserves. Violence is not developmental. Let us remind each other, including those in the opposition, that being in the opposition today is not permanent. So we remain as brothers and sisters of one Zimbabwe.
Umgcini sihlalo webandla leZANU-PF obulawayo uMnumzana Jabulani Sibanda obekhona kulomhlangano laye ugcizelele kunkuthazo yokulondoloza ukuthula.
Sonke sibambane, siyehlukanisani ngemhlobo, siyehlukanisani ngobude obufitshane, ngokuqatha nangokucaka, ukubana singobani ukuze sizazi ukuthi singabakobani. Ngoba singeke sizazi ukuthi singabakobani xa singazazi ukuthi singobani.
Osakhulayo weZANU-PF uFreedom Murechi uthi bayazwisisa inkuthazo yenkokheli yabo yokushiyana lodlakela.
Njengobandla elibusayo kubontanga, siyalalela umongameli wethu uhlale ekhuluma nsuku zonke ukuthi singangeni kuviolence, singayingeshi kuviolence, ngasikhampena sizikhampenela ngokuthula, siyamobilize ama-youth ngokuthula, and as you are saying sosisekele ukusisela ubuthongo ngoba i-MDC lerali lapha kobulawayo.
Omela amalungelo oluntu unkosazana Cora Ndebele uthi bayayizwa inkuthazo umsekeli kamongameli, kodwa okudanisayo ukuthi kuphelela emlonyeni ngezikhathi eziningi abebandla lakhe yibo abavame ukuqala udlakela.
Kodwa siyazi bethu kanje likusayeleza lethu ibalithetho le yinkulumo yabo yansuku zonke ngaso ukuthi usondela umthetho wayakhuluma kamnandi abantu bathathele bayayiwe ebhotela, kodwa kuthi nxa isikhathi sedlulisa amabhoti ukwenza kungabi khona kunje ba
Isikhulumi sebandla le TCCC kwabulawayo umnumzana Sweden Chiroza uthi kuyajabulisa ukuzwa umsekeli kamongameli uChiwenga esevumelana lokuthula.
Siyathokoza ukuthi uChiwenga onguye owayekhokhela amabutho ombhuqazwe namhlanje usekhuluma ngendaba sokuthi sihlalisane kuhle kube lokuthula ezweni. Ekhumbula iviki ephelileyo ukhulume yena wathi thina abe-CCC sizintwala ezimele zibulawe. Namhlanje nxa sehlabela ingoma yethu thina sithi into ethokozisayo.
Ngomgqibelo ibandla elibusayo elezanu PF lilomhlangano omkhulu wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho eCholocho kuthi eliphikisayo elikhulu ele-Citizens Coalition for Change lilowalo kobulawayo enkundleni eye-White City. Inkokheli zalamabandla omabili abonakala ndawana yonke kobulawayo lapho abe-CCC abakade belokufola bekhuthaza abantu ukuza emhlanganweni wakusasa. Kusanjalo namhlanje engakayi emhlanganweni esilwane grounds ePhumula, umsekeli kamongameli umnumzana Chiwenga uke wakhokhela uhlelo lokubutha izibi emavinkilini ePhumula East lapho ancome khona ikhansili yakobulawayo ngokuhlanzeka. Kodwa emhlanganweni womkhankaso usole ibandla eliphikisayo ethi liyehluleka ukubusa emadolobheni abawakhokhelayo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibutho lakwele Russia selihludwene inkampani ephehla umlilo kagetsi isebenzisa i-nuclear ezansi kwele-Ukraine kulandela ukubhomba elikwenze izolo endaweni le walumatha umlilo. Nabezindaba abe-Reuters babika ukubana iZaporizhzhia nuclear plant enkulu kwedlula zonke indawo ezisebenzisa i-nuclear kwezwekazi le-Eastern Europe ilakho ukucetshwa libutho le-Russia elifuna ukususa uhulumende wele-Ukraine ngenkani. Ibutho leli libhombe emadolobheni abalisa isigodlo selizwe leli iKiev, Chernihiv, leKharkiv, indawo eziningi sezingamanxiwa sokubulewa abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 kulelo lizwe kwathi abanye balimala. Umanyano we-United Nations uthi abantu asebebaleke kulelo lizwe bayaphephela emazweni atshiyeneyo bedlula isigidi 1.2 million. Uthi abedlula izigidi ezine 4 million bakhangelele ukuba bazabalekela limpi lonyaka abagoqela abadabuka eZimbabwe abafunda kulelo lizwe. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine iningi labo abaphephele kwele Hungary bathi balakho ukulahlekelwa yizifundo zabo kulandela ukuqhamuka kwempile. Abanye babo bathi bazazama ukuyaphuthisa izifundo zabo sebekwele Zimbabwe. UGibbs Dube uxoxe lomnumzana Thandiwe Mkandla ingcwethi ecubungula ezemfundo ezimeleyo odaba lolu.
Lawa abantwana kumbe lezi zifundi ebezifunda e-Ukraine esezuwelwe yincomanzi le ngombono wami ziphakathi kwenkinga enkulu kakhulu ngokubana ukuthi baqhubeke ngezifundo zabo kuzafaneka ezinye izimali zokuthi babhadalelwe lapho abangakhona. Kube kade engxenye lokho esithi syllabus kumbe i-curriculum yalokho akade bekufunda kakuhambelani lamakolithi lamayunivesithi la abaza kuya kuwo. Njalo engxenye la nxa kuhambelana kodwa indlela okwenziwa ngayo engxenye kungazake kube kufanane kanye ukuthi kuyafana lalokhu abaphuma kukho. Kodwa-ke kungasenani abanye engxenye bangancedakala ngobana phela imfundo yangaphezulu iyabe ifuna isilabhasi le-curriculum kodwa ngaphezu kwakho konke iyabe ifuna ubuchobo bomuntu obulakho ukuthi buhlanganise izinto ngesikhathi esifitshane kuphume into efunekayo efunwa nguye lofundayo yalabo abamfundisayo le-college yakhona ne-university yakhona nelizwe lakhona. Kodwa ngubonayo ukuthi abanye engxenye kuyahle kuphelele khonapho ngoba abanye ngabe bekuma scholarship laba bazangana khona enxa le scholarship leso lasikho ngakho kulobunzima sibulobuthize njengoba sikhuluma kunje nje nesikhathi okumele ngabafunda siyahamba sibe sibafisela inhlanhla ke lanxa bezadlala ubunzima kodwa ekugcineni asiphonguthembani ukuthi bazathola indlela yokuqedisa izifundo zabo labo uhulumende bamazwe laba bavela khona kumele bakhangelane lalo loludubo ngoba ayisiko kuthanda kwabo njalo asiko kuthanda kwelizwe asiko kuthanda kwe-Ukraine bazifice nje labo bephakathi kwelitshe lembokodo.
Mnumzana Thandeka Zintimkandla yingcwethi ecubungula ezomfundo ezimeleyo limzwe ixoxa lapho noGibbs Dube weStudio 7 eseGwanda. Ikansile yakobulawayo ithi amadamu anathisa leli dolobho alokhu engagcwalanga njalo amanzi asetshenziswayo yizakhamizi maningi kakhulu. Lokhu kubikwa kungabe kubangelwa yisikhudumezi esiselizweni. Okwamanje idolobho leli livala amanzi kwamahola angamashumi amabili ngelanga. Kubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikansile yakobulawayo ithi okwakhathesi amanzi asemadamu ayenela ukuthi afinyelele kuzulu wonke. Kodwa ke nxa izakhamizi zedolobho leli zingaqhubeka zisebenzisa amanzi amaningi lezulu nxa lingasananga lengeza amanzi asemadamu idolobho selingangena kuhlelo lokuvalelwa amanzi okwesikhathi eside kunyanga ezizayo. Unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhansila wephumula njalo engumgcini sihlalo weFuture Water Supply and Action Committee kukhansili ukhonona ngesilinganiso esikhulu samanzi asetshenziswa yizakhamizi zakobulawayo.
I-average percentage yesemadamu kwakhathesi i-59.7%. Sithola ukuthi ngendlela abantu abasebenzisa ngakhona amanzi kuyakhuphuka kubangelwa ukutshisa lokhu okukhona. Sikhangelele ukuthi kungaqhubeka abantu besebenzisa amanzi ngobuningi bawo kuzaba lohlupho lokuthi sike sakubona kumnyaka ka-2019 kusiya ku-2021. Amanzi sizabe sesikhangelele ukuthi siwanikeze abantu kuze kuyefika isikhathi esikhangelele ukuthi izulu libuya nini.
Uqhubekela phambili uNkosikazi Moyo echaza ukuba ikhansili ilungisa impompi zamanzi zamalokitshi lawa aphakathi kohlelo lokuvalelwa amanzi okwamahola angamashumi amabili i-20 hours.
Okwakhathesi amanzi asanela ukuthi ayofika kuwo wonke umuntu okobulawayo. Uhlupho olusemagogo West North leGwabalanda omanjinela bethu baphezu kwalo ukuze babone ukubana bakhuphula njani indlela zabo zokufikisa amanzi ebantwini.
Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Joseph Nkomazana uthi uhulumende kumele angenele ukuthi kulungisiswe amadamu aphelela endleleni.
Khona indaba yamanzi akobulawayo isolution ukuthi iBulawayo City Council ikhulumisane lohulumende ngodaba lwenyamendlovu. Inyamendlovu ibe lamaphampu amaningi andihulumende yakwazi ukuthi kobulawayo amanzi ahlupha ngenxa yomkhathi esiyi-climate change ekhona. Igwayisa ngani jekilayeliana isebenzi. Siyakwazi amabhozi lamapartners amanye ama-NGOs bafakile amabhozi yirende kodwa sibakhuthaza ukuthi bafake bemaningi kakhulu.
Inkosikazi Melisa Mafu uthi ikhansili iyayekela ukulungisa impompi zamanzi ezidabukileyo ngesikhathi okubangela ukumotshakala kwamanzi.
Kuyadaniswa kakhulu ukuthi ikhansili ithi abantu basebenzisa kakhulu amanzi ngokunanzelela kwethu amadamu awathwali kakhulu amanzi ngokuthi kulodaka ngaphansi kudala acina ukugeziswa. Amapipe amaningi ayadubuka iviki yonke amanzi egeleza kungela lutho olwenziwayo ezigelezela nje amanzi. Abantu bazabe bewadlalisa njani amanzi ngoba nxa egeleza abengafiki ezindlini.
Idamu elinamanzi amaningi elinathisa idolobho lakobulawayo yi-Insiza lapho okulamanzi aphosa afike kumashumi ayisitshiyagalombili ekhulwini i-78.5%, kulandele uMtshabezi ongamashumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini i-76.4%, kulandele iLowa Ncema engamashumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75.59%, kulandele iNyankuni ekumachuni amahlano lane ekhulwini i-54.42%, kubuye uAphanxema ophosa afike kumachumi amabili lane i-23.57%, kugcinele ngomzingwane olamanzi aphosa abe isitshiyagalombili ekhulwini i-7.58%. Engahlanganiswa amanani lawa amanzi asemadamu anathisa obulawayo aphosa afike kumachumi ayisithupha ekhulwini i-59.76%. Kumbiko okhitshwe inhlanganiso ekhangele umumo womkhathi e-Meteorological Service Department i-MSD ubusithi kuzabe kulamayezi lamhla kuthi emini kufefeze kundawo ezilandelayo eMathabeleland North kobulawayo kwezinye indawo zeMidlands izabelo zonke zeMashonaland kanye laseHarare kuthi kwezinye indawo zelizwe kuzabe kutshisa. Umumo womkhathi lo ukhangelele ukuba uzaqhubeka unjalo kuze kufike kusasa ngolwesihlanu. Idolobho lakobulawayo lamukele izulu izolo ngemva kwesikhathi izulu limile ukuna. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhla 26 Meyi inyanga kaMpimbithwa kanye nokwenzakala kwele Ukraine ehlaselwe yile Russia. Uhulumende weSouth Africa usesungule uhlelo lokudinga imibono kaZulu ngomthetho ohlose ukwehlisa inani labantu bokuza abasebenza emankampanini awele South Africa. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umthetho lo ofuna ukwethulwa nguhulumende upha umphathi ntambo wogatsha lwezemisebenzi amandla okufaka imigoqo kunani labantu bokuza abangaqatshwa yiloba yiphi inkampani yakwele South Africa. Umupha njalo amandla okwethula umthetho wokwenqabela abakwamanye amazwe ukwenza imisebenzi loba amabhizimusi athile eMzansi. Eminye imisebenzi okhangelwe ukuthi kusebenze lomthetho nxa usemukelwe igoqela ezokulima, ezokwethekelela, indawo zokudlela, lezokuhlala, izethekeli kanye lezokwakha. Umphathi ntambo wogatsha lwezemisebenzi uMnumzana Thula Sinxisi utshela bezindaba ukuthi izinqumo lezi abafuna zibe ngumthetho zibunjwe kulandelwa isisekelo sombuso.
All policies and interventions were developed within the ambit of the Constitution of the Republic of South Africa.
Lumthetho uzasebenza ngendlela ezahlonipha amalungelo abantu bokuza lemuli zabo.
It is in accordance with the international standards and the guidelines.
Ukuqatshwa kwabantu bokuza kwele South Africa yinto esivuse omkhulu umsindo. Sekulamaqembu azihamba engena emankampanini esithi kuxothwe abantu bokuza kungene izalwane zakwele South Africa. Uhulumende uthi nani elikhulu labantu abaselizweni ngokungekho emthethweni ngenye izinto ezifuna ukulungiswa yilo umthetho. Ngokutsho kukahulumende bafika izigidi ezine 4 million abantu bokuza kwele South Africa. Lokhu-ke sekubangela inzondano phakathi kwabo lezalwane zakwele South Africa ezithi sebetshontshe yonke imisebenzi. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi isimemezelo sikahulumende lesi sesibachiye bethidibele.
Iyasukumeza kakhulu thina njengabantu ababuya ngaphandle ngoba yilapha iningi lethu eligcwele khona. Bakithi siyavuma ukuthi sisengaba ngumthwalo kwelase South Africa kodwa ke akusiyi kufuthanda lokufisa kwethu. Kumnyama phambili, kumnyama emuva asazi ukuthi siye kuphi. Sibi isimo ezweni lethu akukho esingakubamba nje.
Ingcitshi kwezemithetho elawula imisebenzi unkosazana uMuzo Mukwena utshele Studio 7 ukuthi akuseloqiniso ukuthi ukusilela kwemisebenzi kwele South Africa kubangelwa ngabantu bokuza. Loba kunjalo uthi South Africa akusilizwe lakuqala kwethula umthetho ofana lalo.
Other countries do significantly limit the amount of foreign nationals who work. So the set of circumstances that South Africa.
Amazwe amaningi alayo imithetho evikela imisebenzi ethile ukuze ithathwe izizalwane zawo.
The unemployment problem in South Africa is complex. I don't believe it has much to do with the employment of foreign nationals.
inani labangasebenziyo kwele South Africa nxa sekubalwa nalabo asebakhalala ukudinga imisebenzi selisedlula isilinganiso songamachumi amane lesithupha ekhulwini over 46%, okungabantu abedlula izigidi ezishiyagalolunye over 9 million. UZulu uphiwe inyanga ezintathu zokwethula imbono yakhe ngalomthetho okuzalandelwa ikwemukelwa kwawo ephalamende ukuze upasiswe ube ngumthetho osebenzayo. Belesilo 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Abahlala endaweni ezikhutshwa ukhetho lwamabhayi elections nalinyanga kaNtembitho bakhuthazwa ukukhetha abameli abathembekileyo abazaqakathekisa umsebenzi wokulondoloza impilakahle yabo. Ngithethe lezi ndaba uMark Peter Ntambi uzethulela lolu daba.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe lezempilakahle zithi uZulu kumele akhethe abantu abazasebenzela ukulungisiswa kwenkinga abahleli bekhala ngazo ezigoqela imigwaqo, ukubuthwa kwezibi, ukutholiswa kwamanzi ahlanzekileyo lokunye. Umnumzana Ruben Akili okhokhela inhlanganiso yezakhamuzi eye-Combined Harare Residents Association CRA uthi sesifikile isikhathi sokuthi kukhethwe abameli abathembekileyo abazimisele njalo ukulungisa la ilungelo loluntu.
Also expect that these men and women provide leadership in terms of addressing the issue of health, in particular maternal health and other services at health facilities within the store Ferrari.
Uthi njengomzekeliso leli dolobha lavala amaklinikhi alo athoba mnombili kwavulwa amathathu awo kuphela okumele abazakhethwa babe ngabenelisa ukukhokhela ekudingweni kwendlela zokuthi okunje kulungisiswe njalo kungaphindwa kusetshenziswa ke imithetho yamadolobha lesisekelo sombuso. Umnumzana Albert Mazula olwela amalungelo ezakhamuzi uthi lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba indaba zezempilakahle ziphazamiswa ngokungaqhutshwa kuhle kwemisebenzi kamasipala.
Kulamasiweji asihluphe abantu kakhulu, indawo yonke kuyanuka, kwesinye isikhathi ukuthi uhambe nje emgwaqweni kuba nzima kakhulu ngoba kuyabe kugcwele amasiweji, okuyinto eyingozi kakhulu kuzakhamizi ngoba impukane ziyahlala phezu kwamasiweji, zisuka lapho ziyohlala phezu kokudla, okungenza ukuthi abantu impilakahle yabo ingabi kahle.
Umnumzana Ambrose Sibindi wenye njalo inhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association laye ugcizelela kokukhulunywe ngabe-CRA.
Ama-councillors besikhali ukuthi basebenze kakhulu beloluhlu lwezempilakahle. Kubonakala ukuthi ema-clinics ethu akhonapha emzini wobulawayo athola imithi ukuthi abantu bancediseke. Phezu kwalokho futhi banezelele ukuthi lezi bazibongulahla mahlana ngoba siyabona ukuthi izibongulahla lapha nalapha.
Uqhubeke ethi kuningi okumelele ukulungisiswa yilabo abathatha izikhundla esezilesikhathi eside zingelaba
mina. Indaba zemigwaqo zonke lezi ziqakathekile, indaba zamanzi ahlanzekileyo ngoba amanzi xa sikhuluma ngawo angena futhi kwezempilakahle. Angeke wathi umuntu aphile impilo enhle amanzi egcwalile. So kwalo kufanele bakukhaye babone ukuthi bayaphathisa izakhamizi.
Impilakahle lilungelo elibalulekileyo kakhulu elikusekelo sombuso laku-declaration yamalungelo abantu yenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations kanye laku-African Charter on Human and People's Rights enhlanganisweni yomanyano wamazwe abensundu e-African Union edinga ukuthi abantu betholise ukwelatshwa nokuvikelwa kumikhuhlane, ukuthola ukudla okwakha umzimba okweneleyo, amanzi ahlanzekileyo lokunye. Ingcwethi esicubungula ezombusazwe lezempilakahle zithi ukufinyelela leli lungelo kwenza ukuthi umuntu enelise ukukholisa amanye wonke amalungelo oluntu angabe ekhona. Amakhansili amaningi akhoqela iBulawayo, Chitungwiza, Harare lamanye abhekana lenkinga ezigoqela ukungasebenzi kuhle kwamaklinika azo, ukungaqhubi kuhle kwemisebenzi enje ngokubuthwa kwezibi, lokusilela kwamanzi ahlanzekileyo lokunye. Ngimele iStudio 7 Harare, nginguMark Peter Ntambe.
Iviki uhlele hezafrayitas lomculo umdumo wamapiano uhani mayo osebenzisa igama lokucula elithi phutsotso kulezi nsuku ucula esesouth africa uezra chisa svanda usethulela lolu daba
Uphongo suka eZimbabwe ezama ukuya phanda akuthole impilo engcono eMzansi yena ke udabuka kwentuthu ziyathunqa
ngokuzala ngizala kokulawayo enumber 1 ila ngikhulele khona ngithi efamilini sibabili ukuthi mina ngokuqala umfana ngilandele ngentombazana abazali bami uPhiwe Spanda noThomas wakomoyo ngokufunda ngifunda enduba ngazoqedelela eGlobal
Tanganyika Mona Lisa Yankulisa Mona Lisa Tani Beide Mona Lisa Yanganyika Mona Lisa Yanganyika
Uphosotho udala ekhona kwezomculo nganje ekhona icindezela ingoma zakhe kathesi
into zomculo ngiqale ukuthi ukuthi manje ngisase na 18 ecaweni esontweni kahle kahle yiloke nami ngisemakhwayeni sipusha namakhwaya up until abazali bami bangitshela ukuthi no you've got a good voice intanethu zama ukuthi upushe lento yakho le uye phambili so ngazosuka from eZimbabwe ngabuya eMzansi ufike kwami eMzansi ngina 18 years ngacala ke ngilokhu ngipusha until manje so ama recordings ami ngayenzela ngapha eMzansi
lalela abaculi abake baba lodumo uBhotsotso okuyibo wathi bamqhumba qhumba ukuthi laye acule
dabo dokusebeleza nabo atama forecast lakhe ngizwe ukuthi okay nami lento le yangiphoshela ukuthi okay ngithande ezomculo ngifune ukucula nami so I started ukuthi mangikhele nje ngiyone ngifake icassette phezu kwe instrumental ngibe ngilokhe nami ngizama ukubimba phezu kwe instrumental up until ngazithola ichance sengicala ke manje ukuthi hayi ithi ngibhale zami ingoma the rest ngezo sokuflowa nje nomphakathi nami sowujabula ukuthi hayi this is you this is Bongani esimazi
wahambuzanile athuye kolima yomuntu umsebenzi wahambuzanile athuye chozima
Ngiyakuzwa
i-album yami ihlangane nabantu abaningi kodwa akwamanje angikayikhiphi i-album which is ngifuna ukusebenza ngama-videos okokuqala izinto sezisebenza ngoku social media ukuthi okay ukhopha kanjani uphonsela kanjani ingoma zakho njani ucula kanjani so nami bengithi nje abalaleli mhlawumbe abezwa ingoma zami noma yikuphi bangisapote ukuze nami ngiphumelele
uzaphumelela ngempela Bongani nguye besilayo umfana kamoya kuhlelo Woza Friday ehamba ngegama lokuthi Photsotso ibe nempela sonto enhle kili lonke igama lokuthi Ezra Chisa Sibanda
ngizokwena ngizokho wathi sikhangile ezinye izindaba ezisukhela umsekeli kaMongameli welizwe emsekeli njalo umkhokheli wezana PF uMnumzana Constantine Chiwenga ukudaze izizalwane zeZimbabwe kubana zihlukane lomkhuba wodlakela ikhansile yakubulawa yithi amadama anathi saleli dolobha lokho engagcwalanga njalo amanzi asetshenziswayo yizakhamizi maningi kakhulu kule viki uhlelo Woza Friday besinomculi womdumo wamapiano uBongani Moyo osebenzisa igama lokucula elithi Photsotso silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPlacidus Jeremiah sasithi ngelasonto elithubile